Inani labafundi asebephatheka ekuthatheni izidakamizwa ezehlukeneyo libikwa liqansa edolobheni lakobulawayo osokudale ukuba amapholisa asungule uhlelo lokulwisana laloluhlupho ngoba inengi selikhathazekile ngekusasa yabatshalaba. Isikhulumi samapholisa kobulawayo u-assistant inspector Nomalanga Msebele uthi sebesungule uhlelo lokulwisana lokuthathwa kwezidakamizwa ngabafundi kuhlanganisa lalabo ababathengiselayo enzikini yedolobho lakobulawayo.
Amapholisa akobulawayo aqale uhlelo lokuxotsha abantwana besikolo labo abathi nxa betshayisa esikolo ngesikhathi abatshayise ngaso bahambe bayebuthana egodini kobulawayo. Nxa bebuthene khona laphana izikolo ziyaqala ukulwa, baqala ukuba lama-groupings abo njengabantwana besikolo, baqalisa ukulwa, baqalisa ukujikijelana ngamatshe and bayahamba futhi bayebuthana ema-toilets akhona laphana, baqalise ukubhema insango, baqalise ukunatha utshwala lobo esithi yintshengu. So siyagqugquzela zulu kandaba ukuthi abantwana asibaxotshenini, abantwana kabaye ezindlini, abantwana asibafundisenini. Nxa sibabona bebuthene abasuswe khona lapho bahambe ngekhaya.
Obona ngokuthwalwa kwabantu esilindweni sezimota egodini rank, umnumzana Danisa Chuma uchasisa indlela abafundi abaziphatha ngayo.
Abanengi bayasibona bechisana khona bonke and then abanye bangibona basuka lapha basika lapha ngathi abantu abagada besekhathi bolthole gade lemoto esikhathi kuza ngizama ukuthi abantu bona bahambe kumakhemisa uthi isayizi eziningi ezinje nalaba abantu bagandile bona uthola begade imota engana so bakhona mabhuku khonjabo lokho bathela mabhuku khonjabo bangakathi bekhonjabo bagada kusithi emuva bengutheni bahamba bekhula amaphinzi bedlala nabantu abantu.
Othengisa egodini rank umnumzana Mncedisi Sibanda uthi kunzima ukuqondisa abafundi abagadela kulesi silindo.
Bizwa liqinisa kaqona lesikolo kungananzelela insumini ezedlileyo kulomama obe wabona emlondolozi esithi uyenza into enhle ukorrektha abantwana abawonayo kodwa umthetho wamphendulile ukuthi kufakelani la abantwana abaso baphisana abantwana begaza siyabathola phandle babhema imbanje basitabhule omunye ngifuna ufake impama uthi yamdisiplina nje okulingeneyo futhi umntwana yenza into enhle usiyabuya susiyavota suphula kulesala futhi ungasisiphina njani abantwana.
Umzali unkosikazi Jean Sibanda ukhala ngabantwana asebethatha izidakamizwa enzikini yedolobho. Udokotela wengqondo udokotela Jacqueline Nkomo uchaza imihlobo ehlukeneyo yezidakamizwa ezithathwa ngabafundi.
Abantu abadala right, but then what makes this one abantu entrepreneurship bongothi they are so experimental with everything. With the aid of kids making amatrucks using amapampers, making amatrucks using amachocks. Now there's another one that is trending, a strawberry. There's so much pressure surrounding abantwana.
Umqondisi wesibhedlela seingutsheni udokotela Nemache Mawere ekhuluma leStudio 7 ecingweni uchaze ukuba inani labantwana abathatha izidakamizwa liyaliqansa kobulawayo ethi okwamanje kulabatsha abedlula amachumi ayisifica minemibili ekhulwini 80% abayingxenye yezigulane abalazo esibhedlela sona esilabantu abedlula amakhulu ayisithupha lengxenye 650 abalaliswe engutsheni. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.